Yebo kambuthi amapolisa ayabe efuna ukuthi kube lomthetho elizweni. Kodwa ke sananzela ukuthi kunabantu abakhidinethwayo bahambe bethaya ebusuku bakhululwe emva kwamalanga amabili amathathu. Kambe umthetho nawo nalowo wayesengakaboni umuntu oyedwa ebotshwe ebotshelwa khona lokho. I-rule of law kayibe khona kasizikhipheni kuma-sanctions esizifaka kiwo thina singakakhulumi ngalawa avela phandle. Ama-sanctions aphuma ngokudemonstrate. Aphuma ukuthi siguqule izenzo, siphile ngendlela eqondileyo, sihloniphe ulungelo loluntu, siyabona ikhithika hodwa nje, kufana lamazolo ilanga lingatshisa ancibilika nje, kungabi ndaba zalutho. So kasizilungisenini thina, singakaqalisi ukuthi sikhombele umuntu kwabanye, ma ukhombele umuntu ngomuntu owodwa, emthathe ukhomba kuwe. Uhulumende kamnyankagwa kazilungisiseni kuqala, engakasoli abaphandle.